Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alinga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 8 ngwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi enkululeko kodwa inengi labo elisaphila liphila nzima. Kambe ukwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na.
Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigxile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezibumakhelwane. Hayi asikho lokho sasikukhangelele lokho.
Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukusabela kokuqhamuka amaphathi abasakhulayo awokuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakobulawayo.
Sesike sezwa ngathi lamapholisa aye aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana.
Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMiniyo Thabo Baloyi Tiwenga ubekobulawayo ngempelasonto lapho aveze umkakhe njengomkhwenyana kabulawayo embuthweni wokuhlanza idolobho.
Sanibonani Bulawayo muhle. Ngithanda ukunibingelela bazali nizefisa ngaphansi kwenu. Ngifithi sibuyile namuhla lomkhwenyana wenu.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko kodwa inengi labo elisaphila liphila nzima. Kambe okwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na. Sixoxe lomunye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra, umnumzana Max Mkandla.
Ukukhona lapha ukuthi okuyikho sibile sakuhambelayo empini sasihambela esikubiza ngesilungu sithi i-system izenzo kumbe okwakusenzakala ngaleso sikhathi kungokobandlululo. In general it was all about system. Nxa sikhangele siqathanisa lalokho okwenzakalayo kathesi kukhona kuground ya kulamaphutha amaningi sibili akhona esingasiwo lwabe sesiwakhangeleli ukuthi kungaba ngamaphutha. Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigxile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezibumakhelwane. Hayi asikho lokho sasikukhangelele lokho. Sasikhangelele ukuthi sihlale lapha esihlala khona lathi sithole ubukhosi obubusekileyo silime santando. Lapha silima khona siphathiswe lapha esimele siphathiswe khona. Kodwa nje amandla engiwethu ukuthi umhlabathi wonke ezandleni zabantu. Yikho isiqoqoqela sakuqala leso. Kanti sinxa ngathi emabhunu esebiyiselwa lamazwe elamelele. Lomhlabathi wona lo osuvela usuthethwe kusazwisiseki lokho sokumunye vela kusadleki sokulenhlabathi. Kodwa ke above all ukuthi kube lokuthula nje sokumele ukuthi sikhangeleni umungameli welizwe ukuthi khona uhlelo loluza luphatha njani elikhokhelele njani. Sifuna abantu behlale ngokukhululeka lapha bayabe behlezi khona ezindaweni zabo. Ngibona ngazani yikho lapho okulendaba khona enkulu njalo okunye okukhona imvambaniseko ikhona sibili. Kanxa ngavele umbutho wonke owavele wayakwelwela ilizwe sitholakala ungasona lo seParliament. EParliament ngale lapho kumele ukukhangelwe khona izinqumo zonotho ukuze kuyekelwe lokho okuthiwa khona ngosiphatheleni. Labo somabhizinisi kuthola ukuthi basebegcwele eParliament beguqula isisekelo sombuso welizwe bebeko kwabo bona abakufunayo ukuze ahambelana lamabhizinisi abo. Kayisikho lokho sasikufuna. Asifuna ukuthi present wonke ethole ukuhlala kuhle.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze lani lithi hayi yikho sibili lokho esakuhambela kuyalwa impi yenkululeko?
Okuyikho okumele ukuthi kwenziwe lapha yikuthi khona kuma 10 provinces akhona wona lawo akakube lomunye lomunye omelela iprovince yona leyo omele khethwe yibo bona abombutho. Nxa sithi abombutho ngikhuluma ngama war veterans thina sakhambayo kuleyo mpi leyo kumbe sangena phakathi kwaleyo mpi. Iprovince leprovince imele kube lomuntu oyimelelayo. Umuntu uzakhulume lawule kakhulu ngenjongo ezombangazwe ukuthi kwakuhanjelwani empini. Kukhangelwe le ntuthuko yakhona, abantu bephiwe proper history, abantu bekhangele i-development ekhona. Ngoba kade sekule devolution. I-devolution le ivele isetshenziswa kuhle yini. Devolution le nxa ibuya kayingaphiwa laba abantu labo kuthiwa khona bakhethwe ngabantu kuthiwa khona baye eParliament. Kumbe baya ku-city council khonapho kuma-local government. Ngoba bathatha imali yabo beyiphambule bezenzela okwayo. Bebe lama-meeting badla imali zabantu. Ukuthi abantu bahambileyo baya khona empini bayabuya lalelizwe lelo. So uthola namhlanje nxa besiya eParliament kabavotelwe. Bevotelwa mbani. Waye khona vele eParliament sokugcwela obhujwa kuphela khona ngale. Bakhuluma ngani labana abantu baseParliament? Kumba baku-local government. Bakuqondisa yini inhlelo zabantu? Yikho khona lokho kulapho kuphambaniseka khona. Ukuze kuqondiswe lokho, akube lama war veterans abalweli benkululeko abahamba eParliament laphana. Hathi ngevote. But besiyamela lokho bakumela beqondisa izinqumo. Abantu bangazi baphunyuka kunjongo yezombangazwe. Lakho sisithi khona belaphana ngisitsho ukuthi khona xa besiye eParliament kabahambe ngekota system.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ongomunye ohalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela ukuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awukuganga ukuthiwa ngamavuzu edolobheni lakobulawayo. Emagigini la abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasithoba minwembili bayanatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya emacansini. Siqoxe lomfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye amavuzu phathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuzwakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana begcine besenza ke le mdlalo eyokugala. Lokhu kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu ukungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthaza ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thini ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abelenhlelo ezihlukeneyo, abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi lenkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurch. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurch ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona, kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi laseLower Gweru sathenga ke amabhora lama-uniform ukuthi bebe lama-teams okudlala ama-youth ukuthi abezidlalela. Lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa. Kodwa lapho emadolobheni obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavusiphathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa kona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezintweni ezihlukene. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama social media lawa ayenza ukuthi information izinto zokuganga ezithize abantwana abakwazi ukuzibona ebulenjini. Khona kuyana kuyabaphambanisa ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi benze izinto ezimbi. Okwesibili, abanye abantwana kade sabaningi abazali babo abakho lapha eZimbabwe. Abazali babo babe bekudiaspora, abazali babo baseGoli kumbe eBotswana, abanye babe overseas kodwa bebathumezela imali eziningi. Ngakho-ke nxa umntwana ethola imali eningi engapha eyedwa uyalingeka kakhulu. Hayiyo engathi uduko lukhona esilunazelelayo ngoba nxa abazali bengale kudiaspora kwezinye isikhathi kuyabe kunzima ukuthi bebe labantu ababo. Ngakho-ke babe bathumezela ngapha imali esingathina i-compensatory behavior. Bebathumezela ukuvala ukuthi yena umzali kakho. Then okunye okwesithathu uduko lukhona yokuthi siyananzelela ukuthi laba abazali lapha abakhona sebevumela abantwana ukuthi umntwana uyahamba kumele umkhangele ukuthi ugqoke njani, uthweleni kusetshele yakhe, njalo abuze ukuthi kanti vele uyangaphi. Nxa usuka lapho sithi kule party kumbe kulani uyangaphi, ubuya nini, uhamba lobani. Konke lokhu kuyadingakala ukuthi abazali bathathe i-responsibility yonaleyo, bengayifuqeli kwabanye abantu. Ngakho ngiyabona kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi abazali labo basizakale, bakwanise ukuthi baqinise indlela abakhangela njalo labakhulisa ngayo abantwana. NgesiNdebele sithi sigoqwa sisesemanzi. Ngakho kuyabe kudingakala ukuthi ukugoqa khonokhu kwenzakale.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Isigaba sebulilima emangweni weMatabeleland South siza kuba lokhetho lwama-by elections ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kudingwa abazamela ama-ward e-council amathathu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni lesi, uMnumzana Solani nje emnyama moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Baba Gandlampas Lesman, silama-by election endaweni ezintathu. Ibulilima Ibulilima West ile ward 14 okwakuno council wezano watshonayo. Ibulilima West ward 16 wezano waresigna sitha ngeke qhubeke ngalomsebenzi wezano. Pressure ithole ebantwini. Then kukoba le by-election ebulilima East eward 1. Eward 1 owezano uyagula lawagcine resignile ndake qhubeke umsebenzi lo. But now iward 1 silesimanga la, sibona kule amaphathi amatsha angela lento kuthiwa ukuthi kasikwazi labantu laba abangaphumi kuleyo ndawo. Sizana ucreate another two political parties, eyi-one yakhona kuthiwa yi-CGC ekhokhelwa kade kuyakona ngulingiwe Nyoni. Then sikoba leyinye ukuthiwa yi-PP, ikhadi lakhona nguDarlington Moyo. Then sokusiba eyethu i-CCC ikhadinethi u-Ephraim Moyo. Sikoba lezano PF ikhadinethi uNdlovu Khosamo. But okusimangazayo ukuthi layi-two sivele abantu bakona kasibazi njalo kabakhe kuleyo ndawo. So izano ibonile ukuthi zelo-election ingcono i-create another two opposition parties. So esikubone ngento ukuthi yinto kumele sifake amehlo kakhulu eyenziwa ngayo iZanu PF. Lapha ngayibona ukuthi iyaluzayo niyacreate ama-opposition party, abantu babo singabazi lokuthi bavela kuphi. Sesilo msebenzi omkhulu kabi.
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni lesi, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMiniyo Thabo Baloyi Tiwenga ubekobulawayo ngempelasonto lapho aveze umkakhe njengomkhwenyana wakobulawayo embuthanweni wokuhlanza idolobho. UTiwenga usanda ehlukana lo Mary Mbayiwa ogulayo okwesabekayo. Ngesizwe amazwi kaMiniyo Thabo Baloyi Tiwenga.
Salibonani Bulawayo muhle. Ngithanda ukulibingelela bazali. Ngizehlisa ngaphansi kwenu ngisithi sibuyile namuhla lomkhwenyana wenu ukuba sizolincedisa ukuklina iBulawayo. Thina koBulawayo vele sazuba singabantu abagezekileyo, abahlanzekileyo, abazithanda. Kumele ukuthi sikutshengisele kwi-environment yethu esihlala kiyo, ngoba even eBhayibhelini kuyakhulunywa ukuthi lapho ulengcekeza khona uNkulunkulu kasondele eduzane.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi kamongameli welizwe uMiniyo Thabo Baloyi Tiwenga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla lezokholo eleZCC umfundisi Nehemiah Mtendi izolo utshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angakhuthazi udlakela phambilini kokhetho oluzayo abe lomjaho okhululekileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imuli yemasingo eyalunywa zimpisi isiphiwe uncedo nguhulumende. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani linjani kuStudio 7 ngapho ntungamili inkomo labo jonga kanti mbili lonke nje osithandekile mhlanga a siyezo umprofiti kaMnangagwa lo thina la ngo-2023 Mnangagwa uyawina. Siphathina kothupho olungaka wena umprofiti kaNkulunkulu mba umprofiti kaSathane akasishiye kuzowumanela thina lapha bekhuluma into zakhe lezi. Kuzama ukuthi abantu badonde ukuyavota ukuthi vele Mnangagwa sewinile akatshiyane lokuwumana lapha ngayesekelela izani isekele ngasiwumanele isidinga la
linjani Studio 7 linjani nayisiye sabasakazi bakithi sibathanda wasethulela indaba njengoba zinjalo. Hhayi siyezwa thina njengemthwakazi bantu bakithi njengabantu bakwamthwakazi hhayi vele singaphansi konyawo abantu besitshoneni bayasihlukumeza bayasihlukumeza. Bhekani kithi ukuthi kunjani imigwaqo yakithi yonke i-development ayikho. Lezi ndawo zamachina amachina kulanto abazoyenza amachina yilabana ukuthi ngidle nami ngidle injalo labana abantu njalo bahlukumeza abantu amachina. So abantu bakithi asivukeni bakithi asivukeni indaba kamzenge vele amaphepha acatsha njani kula maphepha acatshile just nje ekhaya bakithi bakuphumizana ukuphela kuzoba right izani mangastepa down nokunye nokunye lokhu asikhohle.
Studio 7 siyabonga Studio 7 siyabonga kakhulu 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 indaba elisethulela zona ezimhle kakhulu ezibusisekileyo ezilobuntu siyalibingelela ngegama lenkosi. Ngithe kule namba engiyicelayo ekababa wethu intatheli izindaba yethu Ezra Jesus Banda ebengingafisa ukuthi li-anonse emoyeni liyithumele futhi khonapho nxa kungavuma ukuthi lindithumele enambeni yonaleyo engiyifakileyo naleyo. Siyamcela nje kule nto esimcela ngokalokhu ngumuntu osincedisayo ngapha kwelamandela ogijigijima lapha lalapha ukuthi akazofika kulo kunyika uyingqoqwanyana esingukuthi sixoxela isimbonise khona ukuze kuphume lula emsakazweni. Ngingabonga nxa lingamphathisa kakhulu ngaleyo ndlela lile ndlela elinganitshela ngayo elinganikeza ngayo inamba leyo lingavela linike inamba leyo kuyabalula noma liyibhale kuphela lingayibhala liyithumele kuStudio 7 voyindebele liyibhale ngizayibona kodwa ke bengile siwo sokuthi ngangithiwa kule ndlela engabuya ngayize kimi kuphela ngiyabonga.
Studio 7 injani Studio 7 ake mbingile lapha mphawulo ngabantu bakithi basesindebeleni. Abantu basesindebeleni babona uChamisa angani mhlambe uzaba nguNkulunkulu wabo bakhohle ukuthi uChamisa la khona kade kathesi akalandelanga umbuso iconstitution yeMDC wansara ukuze abe lapho ngoba umuntu owayephithele indebele akangenanga ngendlela eright yikho abantu bakithi bathembe ukuthi uChamisa uzabenzela ngcono akulathula uzatshintsha lobo uChamisa engabusi mhlawumbe lizakho kungatshintsha ezitolo lapho elikhala ngakho but kubushona lobundebele kuyahlala bukhona yinto esifuna ukuyiqeda kwe-MRP ukuthi lathi sazakale ukuthi singabantu lathi ake sikhokheleni amashoni asilandele ngoba asobantu babanye abantu lathi singabantu ake lizinuka amakhopha abantu besindebeleni like lizibone ukuthi lathi ndingabantu shiyanini abantwana bezazi ukuthi bangabantu bengabi ngabantu babanye abantu ngiyabonga okukhulumayo nguChama ebulilima West ake sithande ukuthi sizwanane lathi sikhokhele sibe phambili singabe emuva
sanibonani ushesha lapha etsholotsho bakithi sanibonani Studio 7 balaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 isikhondlakhondla somsakazo awu ngithanda ukubonga kakhulu ngolwazi engilithole laphiyana emsakazweni we-Studio 7 ukuthi eKenya kunabantu besindebele abakhuluma isindebele laphana nabantu abakhuluma isishona laphana kulelo lizwe lelo laseKenya awu kuyakhomba ukuthi siwumhlaba wonke sibambene sisabalele nabanye abanye bethu bakumazwe namazwe bahleli kahle sebeze baphiwa nezimvume zokuhlala laphana abanye bazalelwa laphana baphiwa amaphepha okuyovota yonke into kodwa hayi ngakolunye uhlangothi ngapha sifuye sikhale ngapha eNingizimu Afrika madodana South Africa odudula mani singabantu sihleli ndawonye khona laphana abantu kusekuthiwa kuyadudulwa abantu futhi dudula hey laba abantu kahle kahle kusho ukuthi umlando waseAfrika abanawo umfundiso abanayo ukuthi singama-Afrika sikhleli kanjani sidabuka kuphi kanjani sonke singama-Afrika baqondisisi kahle badinga imfundiso labana abantu yikho nje bebe nenhliziyo zokuthi kuthiwa kuyadudulwa abanye kodwa kube kungabanye babo futhi ngiyabonga lapho Studio 7 hawu utholile lowo mlando muhle kakhulu baqinisile abadala bethu ukufunda kupheli ngifunda okunye namhlanje ku-Studio 7 danki siyabonga msakazi
Studio 7 ninjani hayi ngizothanda ukukhuluma ngabantu bakithi esindebeleni ukuthi bantu bakithi sivuke namaqandela lizwile nje lokho ukuthi uthiwa kuyakwiselomeya uthiwa ngukambarami umuntu uyarare leli mzwile lani bisi kuthiwa sebisi loko sowumeya kumntuwa udeputy mayor into ekhona ukuthi uzagina sengumeya khonaphana kobulawayo njalo iya ilawona lizaphathwa abantu beharare simathi lokho esingavuka emaqandleni bantu bakithi thina futhi lesivotela abantu beharare sikhathi esiti phambili ngochamisa phambili ochamisa uchamisa bethatha ubhululu bakhe eharare ezobafaka khonaphana kobulawayo khonaphana bephathi ilawona anti bulawa umuntu lomuntu ubhandela abantu so uchamisa mathatha abantu beharare le ezobafaka khonaphana sesikhala futhi sithi hey uchamisa usibisa abantu beharare kathi yinto esimvoteleyo andathi sithi phambili ngochamisa phambili ochamisa kuthi uchamisa kuthi ephathi so uchamisa mayephatha sesiyathatha abantu bakhe bezobanika imisebenzi khonaphana eblawayo bantu bakithi azamini ukuvuka emaqandeni 2023 sizama ukuthi sivotele umthwakazi republic party uphathe abantu bakithi okampara mina bangangeke sikwazi uma kungaphathe umthwakazi lapha kanti ukampara mntu wasesiya ngokuba ngumeya weblawayo wakho wakuzabona okwena wakho wakuzwana eharara sozotwa kuyokhuma nozo eseyimeya yokuzwe lokhu bantu bakithi asivukele emaqandeni
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale le-Senate izolo lipasise umthetho wezokuguquka komkhathi ukubandululwa kwemithelo lokwehlisa imbadalo yezempilakahle. Amalunga ama-Democrats yiwo avotele lumthetho. Amalunga omabandla amabili avote abangu-chiki lobhanqa 50-50 kodwa ama-Democrats aphathiswa livoti likamsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris. Kwaba ngamavoti ayi-51-50. Lumthetho ukhangelelwe ukwenza impilo yabanengi abaliholo eliphansi ibe nganeno, kodwa abathola imali ethe xaxa bazabhadala imithelo ekhuphukileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu wo independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanela somsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kutsho ukuthi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikhonomi, wanelisa ukubhadala irenti, uthenga ukudla, imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungakuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungakuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana liyana yefuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali, and yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Zona inhlelo zikamongameli Joe Biden ezokuvuselela umnotho uzibona njani?
Mr. Gandhi, umbuzo wakho olandelayo ngothi wena inhlelo zikaBiden kambe zingabe singeziqondileyo yini njalo eziphakamisa i-economy? Lokuthi utsho ukuthi ama-Republicans bathi hayi izinhlelo zingayisizo. Mina ngibona ngani inhlelo zikaBiden ziqondana lokuthi iDemocratic Party yona ifuna inhlelo ezinjani, ngoba nxa uyi-Republican ebusayo ama-Republicans labo balezinto zabo, inhlelo zabo. Singananzelela ukuthi bona nxa kungama-Republicans, ama-Republicans basupporta ama-businesses, nxa kungama-Democrats, ama-Democrats basupporta inhlelo ezokuthuthukisa abantu. So kusendlele niqondile ukuthi iRepublican Party njenge opposition party engavumelani lenhlelo ezikhangela ngezemfundo, ezikhangela ngezempilo yabantu, ezikhangela ngezeeconomy, izinto zeclimate change, ezikhangela ngezinto zokuthi kube lobudlelwane labanye abantu, kumbe kube lenhlelo nje eziphuphuthukisa abantu abahola imali ezilutshwane. Kayisiyo njongo yamaRepublicans leyo.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSeattle eWashington State, khona lapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhlobo zendaba ebezikhokhela. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awokuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakoBulawayo. Sikhangele njalo lokufika edolobheni lakoBulawayo okwenziwe ngumsekeli kamongameli elonkosikazi wakhe. Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lilo ntungamile nkomo. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.